ngiyathi ubhayiza izimali ze-school fees ngenxa yokuthi izimali ze-school fees kufunakala ama-US dollar and akula muntu oholi u-US dollar. Kwaye kuzindawo kumele kungene umntana egadi ibhasi nge-receipt le-US dollar of which akula muntu oliholayo le-US dollar. It's so sad sibili into yakhona. Kuma-boarding schools like today bebegada nge-receipt elifuna ama-US dollar ukuthi beze begade ibhasi yesikolo. Nawo ngelalo le receipt umntana akahambe esikolo.
Imbadalo yama-school fees ke lokho kulo hlupho lokuthi abantwana bengaxotshwa lanxa sisizwa uhulumende esithi bengaxotshelwa ukuthi ababhadalanga.
Uhulumende vele ukuthi abantwana bengaxotshwa even bengabhadalanga i-school fees. But ama-headmaster bayabaxotsha abantwana. Even khonapha local bayaxotshwa abantwana. We've had cases of abantwana bexotshwa esikolo, abantwana ubone sebeloiter around the town bethi sixotshiwe.
Liyake libe lo umhlangano ukuthi licubungule lolu daba lokuthi kungaba lesisombululo yini.
So sibe lawo khona sizaba lawo njalo futhi umhlangano lapho sizakhulumisana khona lawo since isikolo sisanda ukuvulwa sizabona ukuthi kuyahamba njani kathesi ngoba uhulumende vele lokhu esithi abantwana bengaxotshwa esikolo. So siwukhangele ngelihle elibanzi ukuthi sibone ukuthi akula mntwana ozaxotshwa esikolo, akula mntwana ozayalisa ukungena eklasini ngenxa yokuthi uyabhadalanga.
Kulo daba lwababalisi labo bayakhonona bathi holo labo liphansi bengakhalala umsebenzi.
Vele iqina affect the education system, you know, ababalisi as long they are not motivated asoze befundise ukuthi abantwana bethu abantwana bazahlala befeyile ezikolweni ngenxa yokuthi ababalisi they are not putting 100% effort ngenxa yokuthi iholo lawo alihambelani le simo se-economic situation ekhona elizweni. Akuhambelani sibili ngenxa ungayikhangela sibili pay ka-teacher ubusubona ukuthi u-teacher mele aprovideni but kodwa uyabe motivated ngani ukuthi afundise abantwana kuhle. That's why ayigcina sikuba lama-extra lessons. Maye lama-extra lessons zehulumende sengenele kuma-extra lessons sesithi imali ibhadalwe kuye kuma-extra lessons instead ukuthi ngaye kuyakhangela ukuthi why kusiba lama-extra lessons, why abazali lama-teacher befuna ukwenza ama-extra lessons. I-cause yakhona yinto mele ikhangele besides ukuthi kukhangele ukuthi abantu bebhadale imali yama-extra lessons.